guys young corner, ngani kangele akwela almost on a daily basis. The pesa nge US dollar. I-US dollar eyakhitshwayo okwakuthiwa yi-multi-currency kuthiwa kayisafunakali kumele sisebenzise i-bond. Kodwa ngaye ekhwela amafutha lawa, abantu abakhwezelwayo amafutha, abantu beZimbabwe imiholo yabo kayikhweli, kodwa izinto ziyakho. So khonokho yikho okuhluphayo. Uzabona even ekhwela amafutha ezimota gatholakali. And particularly into enjenge-diesel. I-diesel iyafunakala kuma-business. Abafuna ukuya emsebenzini bahamba ngezimoto ezincane ze-petrol. So konke khonokwana kuza kuyakomplicate izinto ezenkonono. Ilizwe is almost grounding to a halt or izinto sezimile ukusebenza.
Amagetsi lawo ahlezi cishwa amahlayana.
Yeah, into yamagetsi sibili kuyahlupha. Ayacishwa nsuku zonke. Umuntu ama-business bayehluleka ukuplana, amagetsi ezindlini ayacishwa, abantu singathi abantwana baye esikolo bengadlanga iporridge ilambazi, akulankuni lapho sisedrobheni, abantu bathembeni amagetsi abawatholi, ama-factory ukuthi asebenzi kuye phambili, abantu bathole izimali, konke khonokho kuyahlupha. So into i-problem yamagetsi sihlukumeze uMzimbabwe wonke. Ungaze ube le mali ungala mali kuyahlupha. Uyabuzwa uminister uChasi ekhuluma esithi abantu babobhadala amagetsi. Umuntu makhaza ezindlini lapha, umuntu wonke usebenzisa ilokuzeni i-prepaid meter. Kodwa abantu aba-owa or abamele babhadala abalezikweleti eziningi ngabantu ngathi ngama-government departments, kungabe laba abantu abalama-business abalama-plazi. Ngile list unfortunately ukuthi nje ufike esikhathini ngi-driver kathi ngizakunika i-list eyabantu aba-owa imali abamele babhadala abalezikweleti, okungangukuthi uMinister uChase ngalanda bona labo abantu babhadale sethi ukuthi bayekele abantu makhaza bedubeka.
Ngabe ibandla lakho lisembusweni beluzaphatha lolu daba ngcono yini?
Thina njenge MDC yabona ukuthi ngawuthiwa izinto zahamba kuhle njengoba sekhethwe ngabantu lamanye amazwe abazaletha i-investment kathi bezaba le-confidence yokuthi bayenze balethe i-investment yabo eZimbabwe. Lakathi esimbona ngani abantu bonke bakhangelele ukuthi uhulumende okhokhelwa nguNelson Chamisa aphiwa ithuba lokuthi akhokhele, kade kuzalunga, izinto bezizanceda kakhulu.